Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhetshu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabantu laba.
Almost 40 years after incident lebe lokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani.
Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua.
Kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lijilatshe ukuthi insuku zayo wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe.
Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni.
Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu baza bamadolo nzima bahambe nzima ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yebhetshu likaZulu iqhubeke yenza umcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabo. Ilitshe leli lalibekwe ngeviki edluleyo lapho ukwathunjwa khona abantu abalitshumi lambili andubana babulawe ngamasotsha eGugurahundi. Ekupheleni kwenyanga edluleyo kwantshontshwa elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu abangamatshumi amabili lambili abatshiselwa endlini ngamasotsha eGugurahundi eBhalagwe. Emcimbini wayizolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa izihlobo zalabo ababulawayo lenkokheli zomphakathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesayithi uMnumzana Zenzele Ndebele obesemcimbini lo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani lombuthano.
Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi 11 abacatsha ngesikhathi seGugurahundi ngo-1985. Bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto ze-COVID lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa izihlobo, abantwana abafelwakazi labafo wabo balabo balahlekayo. Ubaba Motsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani nokuthi bazwa njani almost 40 years after incident lebe lokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo, kumbe bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo kumbe ngithi asukube ngasomdlalo, ngithi kona umkhuleko lo kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu. Akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebeleminyaka portion eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo, bekhulume ngendaba leyo. Kibo indawo le ekafakwa ku-Mainty Plug le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba isitha sukeke safika zantshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayisuye owantshontsha laba abalahlekelayo, kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo leso sitshontshwe? Ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaki le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona yebayezwa kukhulunywa national reconciliation ukuthi abantu bexole kodwa abantu bazaxola njani into ezinje zilokho senzakala bazaxola njani ababonelayo bengazanga babuya baxolisa omunye esinye isikhulumi sitekona sona sizaxola nxa labo abenze okubi labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi
bebebaningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithini
abantu bebaningi ayiphosa ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale but njengoba ngijula ukuthi khona uhlubo kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe i-maximum number abantu engaba khona emcimbini ngabantu abayi 50 so lalabo kade beorganizer belungiselela uhlelo lo bakubeke sobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50 ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebebaningi mbe Mrs Khumbuzo lesesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni abantu kade bebuyile laba bebekhona abantu bebejuli kaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona uF Ncube layo ukhangela lezi izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo ngathi ama imbulo eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke laba bebekukhona nxa maybe imbulo ezimbili bezintathu ekade zingekho but abaningi bakhona bezimbulo lezi abantu abacathayo bebekhona emcimbini lo
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Amakholwa esiKristu awezwekazi leAfrika nezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua wakwele Nigeria. UJoshua wayesazakala ngokuthandazela abagulayo labafuna izibusiso bevela emazweni atshiyeneyo ukubalisa leZimbabwe khonale esontweni yakhe yesynagogue Church of All Nations kwele Nigeria. UJoshua ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57. Ubezenelisa iminyaka engamachumi lasificaminimbili ngomgqibelo ozayo. Sixoxe lomfundisi Angleston Sibanda ngalolu daba.
Silusizi kakhulu lathi sikhala lemuli eyako Joshua sikhala lebandla leskoan lesynagogue Church of All Nations labo bonke nje abantu abathintakale ngalesisehlakalo ikakhulu isizalwane saseNigeria lapho okade esebenza khona labantu bonke nje jike emhlabeni wonke jikelele ekade bethintana akade umsebenzi ka prophet uTB Joshua okade ubathinta
manje njengamakholwa lina lithini ngemfa kamprofita kuyini esingakufunda ngempilo yakhe lembali yakhe
engakutsho nje ukuthi kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lilo lijilatshe ukuthi insuku zaye wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe kula ukuthi ungubani ukufa kukhona ukufa kuyasifica futhi kungazani nje umuntu nxa sokusiza uyezwa uyabakwazi uyiqitha ibambile yakhe indima umnumzana ubaba umphupho umprophet uTB Joshua uliqule ulibambile lakhe ichaza uyiqedile yakhe indima ugijimile ugijima okuhle usebenze kuhle kakhulu sibe sibona nje silandele impilo yakhe ngumuntu othanda abantu okuyisifundo esinkulu kakhulu kumele sizifunde ukuthanda abantu ukuzehlisa kanti njalo lokuqhubeka nje udedication esingathi idedication ukuzimisela kokusebenzela uNkulunkulu so usifundise lezi zifundo ke uTB Joshua kalale ngokuthula mlindele umqhele wakhe ozawephiwa inkosi uJesu
lo ke ngumfundisi Angleston Sibanda ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu uhlelo lokuhlaba abantu lwaqala ngenyanga kaNhlolanja. Liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni. Sekuzinyanga ezifika phose ezine lokhu lwaqala loluhlelo kodwa amanani akhona awajabulisi. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abedlula ingxenye yesigidi 687,321 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Khona kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million elizweni. Lolu gatsha luthi kulomuntu oyedwa wesigaba se-Midlands obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kulabantu bangamachumi amabili lanye 21 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Abayahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo. Okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu, aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayahlatshwa, usizo lwakhona lungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu baza bamadolo nzima bahambe nzima, ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwayo namhlanje kasoze uhulumende akweneliswe lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abesehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube lendlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi, zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela ukuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lilabantu abangafika bona 15 million.
Igciwane le-corona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa liseChina, nxa liseBrazil, nxa liseIndia, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe ngokuba kungasa sifikile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni alokhe shota, kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelele emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelele kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ayashota. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi bazivikele bangazi bathi bona igciwane kalisekho. Likhona nxa lisesemhlabeni, likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani nxa sikhangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu. Kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi, kodwa zinengi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyikuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu ayafihlwa ndlela thile. Kanti okukhulu okufanele abantu bakwazi ikuthi ukuba ukubonakala kwamanani aphansi akutsho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudinga ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu Africa, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sibala abantu esithi bafile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu, abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see the headlines?
umsakazo weZBC ulodaba lokuthi eMozambique lizavuselela isivumelwano leZimbabwe eMozambique Joint Commission. Lokhu kulandela ukuvakatshela elizweni ngomgqibelo okwenziwe ngumongameli weMozambique uMnumzana Filipe Nyusi. UNyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa babikwa bephethe indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka bekungelwabahlamuki besiMuslim asebehlasele ilizwe leMozambique. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usezavula izibhedlela ezelapha asebekhulile kuphela. Leli phephandaba lithi isibhedlela sakuqala sizavulwa kusemthethweni ngolwesihlanu lugatsha lweNASA. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bomsakazo wesikhombisa khona ngapho ngaseMelika. Ye, ngiyasola ngibingelela kakhulu lonke, ngisola abantu bakithi bomthakazi, ngisithi hawu bantu bakithi lahlaba umkhosi ungathi livalelwe, kanti izingqondo zenu nje ezingachombulukiyo kazichombuluke ingqondo zenu, liphume egcekeni libe sobala, liyisizwe esilohlonzi, isizwe esihloniphekayo endulo. Namhlanje seliphongoba impahla nje ngenxa yokuhlala lihlaba umkhosi libuyele emuva. Kwafiwa kubuhlungu, kodwa akulalo yedwa ozavuka, akulalo yedwa ozakulungisa. Laba bantu ababusa ikakhulu yena lo nguyobamba izintambo, nguye owayebulala abantu hatsho umgabe kuze kube namhla. So ke nxa likhuluma lisenzani, lisenzani, liba ngumsindo kuphela, njengoba nesithi ukuthi ititisi nxa ikhonkotha indlovu, ivele indlovu ayithalazi, iyazidlela nje ikhohliwe, kumbe iyoni yone bona otitisi lokhe beba ngumsindo. Lingotitisi, buyelani endaweni yeni lapho elalikhona ekudabukweni wenu, libe ngabantu, libambaneleke lokwenza amaphathi amaninginingi, libe ngumuntu munye, lihlonipheke, likhangele impilo, lihlanganele ukukhuluma into eyakhayo. Liyekele ukube likhuluma ngokuthi lixoliswe, likhuluma ngokuthi labulawa. Sokwadlula kwenzeka kuphinde kuphenduke kuye kwenzeke okunye ukuza kuba ngcono kini ngaphandle kokuthi lilungise impilo yalaba abakhona manje. Vukanini madoda, vukanini bomama, yekelani ukukhuluma into engasozilisize. Lingamanciwa nxa liseze nje, yekelani amanciwa, khangelani ukuphila. Lizabona izinto zoneze likhala ngazo sezizilungisa zodwa. Vukani maNdebele. Lingabolala lijoyina abantu, lincenga ukucatsha, lisesabela impilo zenu nanamdla. Lokhe litshayela uvalo olatshaya unkomo waze wajoyina waba umsila wezanu. Lani lokhe lingumsila lihudulwa phansi, umsila ongathwalekiyo ohudulwa phansi ungakomplaini.
Angibingelele muli yeStudio 7, philani nami ngiphile kuzo zonke indawo lapho elikhona. NginguMathia ePlumtree esigodini somholi bukaMxoshwa. Ngithi mina angikhale nje ngento ethile elitsheleli elitshontshiwe eBalakwe ukuthi iZimbabwe yona ukuba nenhlanhla kuba nzima kiyo, kumbe yangenwa kuba ngabantu abamnyama kakhulu, angazi lapho ukuthi umuntu ayetshontsha ilitshe lasemathuneni elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshonayo, kodwa ayelitshontsha ilitshe elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshona bebulawa ngesihluku. Okungawukuthi kusho ukuthi ukuba umuntu omnyama ngibona ngani kuyakhulela ilizwe leliyana. Ngiyaye ngizwa abantu bethi mhlambe umuntu ongafundile nguye oyenza izinto ezinjalo, kodwa ngibona ungani yibo abantu abafundileyo abenza izinto eziphuma endleleni ezingahambisani lomphakathi. Okungawukuthi inyuzi uma zibalwa kuthiwa eZimbabwe kutshontshwe ilitshe elomngcwabo, kubukeka njengento embi kakhulu efaka lelo lizwe ehlazweni, livele loni ilizwe lakhona liyihlazo lona ngokwalo. Leyani into ngabe iyaphela eZimbabwe, abantu beZimbabwe bezibona ukuthi bami kuphi, ngoba kwamanje kwaloni ilizwe leliyana lisesimeni esibi. Alikho ilizwe elingelamali yalo esemthethweni, ibhondi nota somali, angeke uyibize ngemali lento le, liphepha elibambe ukuthi kube nje kudlala umacala ukuvakatshelana ene imali yabahlali kuphela abantu abayiba baphethe iZimbabwe kumbe ama ministers abaphathi bondi lebaphetha baphatha amarandi baphatha ama US dollar lokhana nje kwayenzelwa wena mvoti ukuthi phatha imali engaphumela izweni engathenyi ngitsho ungayebutswana iphetha awudli uyabulawa indlala ungene eSouth Africa uphethe ibondi uyabulawa indlala so ngekusho ukuthi ule mali usitsho ibondi ayikho imali yakhe yabizwa ngebondi
sanibonani sanibonani ku studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni esithumela zona hawu ujabu uthobela lana eBrown Fisher hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nesithumela zona ku studio 7 kodwa ikhona into engxakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotecta njani so nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo wayatshontshwa kusho ukuthi obvious uhulumene akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kanti nguye wabulala abantu uma sokufakwa amatshe uyabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela eright ngiyabona
livuka njani basakazi baka studio 7 kundawana zonke ze-America khona ngapha likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami nguPeter ngiseSt Joseph angithi mina lapha sithwaliswe zima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbeni uhulumende lomthetho ozama ukuwufaka uzaphathisa kodwa hhayi ngendlela into sezidura ngakhona siboni uzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziya phambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo sepa konke khona kukhona amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxeke ungaphathisa izakhamisi ngijike kuya phana St Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osonthi ZCC ngithi uhlabangani uDavid uvuka njani le muli yakho jike kunalo umama mozala mina ngithi philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 ayihambanga loko siphakathi kwayo siyacela lonke lizinanzele umanager uThabano kajiyani ose-St Joseph kwabhidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle
ngabe linjani basakazi linjani basakazi bethu abahle lesilethela izindaba hhayi mina igama ngubafo igama ngubafo hhayi into inkulume ngendaba elitshe zuhlungu lelitshe leli ma bebuya lapha bona bazobuka izithombe zabo bazobhizi ngezithombe lezi ezingalilethi lutho azisilethele lutho lezithombe lezi zawumbuya nehanti ezanzane zabo zwale zade bezozilokolo kodwa ebuye lapha nje kobulawayo bethu uzobona esikankomo ngapha akusilethele lutho lamanga nje badinga amavoti labantu laba kahle kahle into adibalulekile ngabe uhambe wakhona hale lapho abantwini ababulala abaphansi abagcwele emhlabathini babosidelela labantu laba sebefuna amavoti ngoba sesebona ukuthi insuku ziyasondela bantu bakithi asekeleni uyekelani ukuvota lokhu vele uyabavotela abantu laba balenzondo basenzisa izinto ngenkani noma singafuni basenzisa izinto what are the use of what we jontshe into ebaluleke kangaka ilitshe labe litshontshe elifakwe ungahloniphi lokuthi bevimba abantu besiye emcimbini walwana ikubonisa ukuthi ungahlo and uvinjwa litshona emadepheleleni uyayibuhlula kabi le nto eyenzayo abayenzayo sasa sebebeyabekhamisa bebelengisa amabhuku bethu bafuna sibavoteli bafuna ukuthi bevoteli ingabavoteli abantu labo
wasihambisela iy'hlupho elizweni umhlawumbe ngikhuluma ngodaba lama-security ezimbabwe ama-security asebenzazi ngabantu ababelindele besuku lemini abarabanto zokulinda bayafanaba babanjwa ngamasela babotshelwe basengozini enkulu kakhulu njengabaqashi babo ababenza abantu baphelele kahle le mali abaziholayo ngahola ama-change nje imali yokuthenga impuphu kuphela njalo baqasha abantu abakhululeyo bafelwa ngabantwana babashiyele izimoli kodwa babanika itobhok yacela usitudio 7 akangene asikhulumele nabamele ama-security babasize ngoba la bantu bathole nzima babotshelwe abalizweni kodwa baholi lutho ngabantu abathiwa bahlupheke elizweni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. kweze Melika. Abantu asebethole umsebenzi kuwonalo umnyaka sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.5 million okulinani elikhulu kakhulu kubo bonke omongameli asebeke baphatha intambo zombuso kwele Melika kumalanga alikhulu okuqala umsebenzi. Lokhu kwenzakala lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 olwavala ilizwe okomnyaka phose wonke. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ke umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Mama Nombolo, abantu abathole imisebenzi kumavikila aya improve kakhulu. Siyazi ukubana before iCovid iqala, iunemployment rate la eAmerica ibiku boma 3.5%. Ngesikhathi soCovid yakhuphuka ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, yakhuphuka iunemployment rate yafika kubo 15%. Sayibona ke njalo siqala ukwehla especially ngama vaccine, so kusiba lama vaccine khona manje iunemployment rate is below 6%, which is a great improvement, but ayikafiki izinga ebiyilona before iCovid. Kodwa konke kuyathembisa ngoba siyabona sekuvuliwe endaweni eziningi because iCovid manje ngama vaccination la indawo amakhampani amaningi asevula, so abantu abaningi sebeqala ukuqashwa futhi. So siya expect ukuthi izoyehla futhi njalo iunemployment rate iziyofika kulo izinga labo 3.5% lapho yayi khona before iCovid. So uBiden wenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabona even lama amabhili afuna ukwaphasa lawa afana le infrastructure bill le A1 trillion ukulungisa amabridge lemigwaqo leziporo zezitimela lama airport lama into zonke ezinjalo nje, into zonke nje lezi ezikuthazisa imsebenzi ngoba kusho ukuthi abantu abaningi bazothola ukuthi baqatshwe. So yeah, I think into azenzayo uBiden ngempela ziyaw tukisa umnotho welizwe laseAmerica.
Ake sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus. Umumo unjani lapho okhona wena esigabeni seVirginia?
Lapho engikhona eVirginia ngibona izinto sezivuleka ngoba ngibonile even i-weekend yona le imange ngaphuma nje ngisenza ama-errands lapha ngaphandle. Bona ukuthi hayi abantu vele lama-mask abasawagqoki noma bengena even ezitolo ama-mask i-mandate isi-raise ukuthi akusela need ukuthi uma usuvaccinated ugqoke i-mask. Into nje engatholisisi kahle ukuthi akwazi ukuthi uvaccinated longavaccinated ngubani. So but the fact ukuthi sekule confidence ekuthina ama vaccine la sebenza ngempela iCDC le NIH yabo Dr. Fauci isi announce ukuthi I know imandate yama mask isebe raise le akusela need ukuthi uma vaccinated ugqoke i-mask. So siyabona ende siyabona sokuqala ukuvuleka even kuma game lapha ama sport i-football le basketball. Siyabona ukuthi abantu sebeqala ukuvunyela ukuthi baye stadium bayobukela imidlalo le. So kushuthi izinto sezibuyela back to normal. Siyabona abantu abaningi sebeqala ukubuyela lasemsebenzini kodwa abaningi abantu I think iCovid approve ukuthi abaningi abantu akula need ukuthi baye ema-ofisini bangawenza umsebenzi wabo kahle basemakhaya. So abantu abaningi lokho besebenzele emakhaya. Sizobona ngokuya kwesikhathi I think ama company esemeasure i-productivity kulapho abazodetermina khona ukuthi hayi maybe abanye abantu sumele babuyele bayisebenzele ofisini. But okwamanje ngathi izinto zonke zisebenza kahle abantu besebenzele emakhaya and ma usiye izitolo akusagqokwa ama-mask etshengisa ukuthi izinto sezivuleka ngempela.
Singakihlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhetshu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi segugurawundi esilobela. Lanxa kwantshontshwa ilitshe elalifakwe khonapho elesikhumbuzo sabantu laba. Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke sehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.